So we see a decent Dabago VOA in the belly.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 15 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili. Uhulumende usengeze iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilitane yesula imigoqo elukhuni ebifakele iZimbabwe lamanye amazwe ase-Afrika alitshumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla le-MDC Alliance lithi impi ekubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe uNkosazana Dokozani Kupe ngeyomdeni engangenwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usengeze imigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mutswangwa izolo. UMutswangwa wazise njalo ukuthi uhulumende usemise yonke imihlangano yengatsha zakhe edinga ukuthi abantu bebendawonye mathupha. Uthi imihlangano ebalulekileyo izaqhutshelwa enkundleni zokuxhumana ngabomabonakude. Uphinde waxwayisa uZulu jikelele ukuthi eqhubeke eqaphele lumkhuhlane njalo ezivikela ngoba usumemetheka ngamandla kulezinsuku. Uhulumende weBhilitane sesuse imigoqo elukhuni ayifakela eZimbabwe lamanye amazwe ase-Afrika alitshumi kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Kusukela namuhla, abantu abavela eZimbabwe lakwamanye amazwe agoqela iSouth Africa, Zambia, Angola leLesotho abaseyikubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers okwensuku ezilitshumi nxa bengena kweleBhilitane. Kodwa kumele babe belobufakazi bokuthi kabalawo umkhuhlane we-COVID-19. Abanengi bamukele ukwesulwa komlayo lo ngenjabulo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magunya.
Eqinisweni yinto esijabulelayo, siyakwemukela sibili ngezandla ezimhlophe, kodwa izandla zakhona ezimhlophe ezithwele umense, ngoba liza kunanzelela njalo likukhumbula ukuthi abantu laba ngikhuluma ngamazonala awentshonalanga balolufa lokuthi baletha imikhuhlane yabo e-Afrika bese besithi bona imikhuhlane yabo esesiyibambile nenxa sebeyilethe e-Afrika bese besithi imikhuhlane ye-Afrika. I-Omicron leyi ukhumbula ukuthi ize e-Afrika ibuya lama-Europeans, yibo abayilethe e-Afrika. Imithi esibanjiwe ngudube eBotswana yavela lase-South Africa ukuthi isichaphile. Sebesiya kuthi South African variant, hayi akulunganga lokhu. Into kumele ukuthi okhulumende bekuqaphele khonokho, ngoba ikuganga lokhu owenziwa ngamazwe entshonalanga ukuthi bayasilethela imikhuhlane ekhaya. Sebekulethe e-Afrika sebezokuthi yimikhuhlane okuthiwa yi-South African variant called Omicron. Akulunganga lokhu. Ngamafitshane ke mfoka Nkomo, siyakwemukela lokhu okwenziweyo ukuthi amazona la alitshumi lanye akhitshwe kulisti yamazwe okumele ukuthi nxa abantu bakhona befika lapho abantu bavela khona behlaliwe etileni kahulumende for 10 days.
Ve ngaba bekhona yini abeZimbabwe khona ngapho abasebemise ingwendo zabo zokuya eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi asebecabanga ukuhamba njengoba so kule nguquko le
Ninjenjena bekumele ukuthi ngolwesihlalo umuntu ngawe uyagada ngisiye ekhaya kodwa kuthe kuphuma into besesiyesule nxa lamhlanje bezasitshela ukuthi sebekhiphe imigoqo lade beyifakile abantu sebevele besula amalungiselelo abo ukuthi beye ekhaya sokusiba nzima mfoka nkomo ukuthi ngidinga itikiti lamhlanje ngiyagada ngolwesihlalo ngoba liyabe selidula okuphindwe kabili kathathu njalo ukhumbula ukuthi abanye abantu amatikiti ngabantu abathenga amatikiti kudala nxa lamhlanje sokumuntu siya kuthi hayi setshintsha ingqondo sokumele ahambe ekhaya ungahamba nxa uzimisele ukuthi uzabhadala imali ephindwe kabili okathathu kodwa-ke into enye ihluphayo nkomo yile angithi uyabona ukuthi uhulumende lo ngumajike eduze uyenelisa ukuthi ugade lamhla uye kwehla komlanga kwakusasa uthi ufika khona ngale ule nsuku ezimbili ezintathu ezinezinhlanu uzwe sokuthiwa hhayi imigoqo liyani isibuyele bona usekhaya sokumele ukuthi nxa uphenduka lapha uphenduke ube le mali engange-£2,300 ozakuya hayi spend ehoteleni kahulumende lali ungakavunyeli ukuthi ungene i-10 days zonezo ozazispenda uhleli kuleyo hotel umuntu okumele ukuthi ube semsebenzini uzakubika ukuthini uzakubamba ukuthini so sesizalindela ukuthi sibone ukuthi nxa sisiyaqeda iwinter kuyabe kumi ngaluphi uhlobo njalo sikhangele ukuthi yona ngokwayo vele i-COVID umhlaba wonke jikelele imi ngayiphi indlela ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe iyabe sidla ubhedu kwenzeke njalo ukuthi hhayi iyabe sidedile
Umnumzana Mqondobanzi Magonya isizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane njalo uhlaziya ezombusaswe. Eyomteni kayingenwa. La ngamazwi avela kubandla leMDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liwaqondise kubandla leMDC lona eselibhekane lokudlephana okukhulu phakathi kwabakhokheli balo ukulwisana lokhu kudale ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe acele idale le-High Court ukuthi livimbe imizamo yokumxotsha ephalamende kanye lakubandla khona athi kuqoqwa ngomkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora. Umakhuphe uthi uMonzora uzama ukumxotsha emethesa icala lokusekela iZANU-PF kanti labanye abaseceleni lakhe betheswa icala lokusekela uChamisa. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasfanda uthi le ngeyomdeni engangenwayo. Uthi uMonzora loMakhuphe kumele baqedelane bethule bengafaki ibandla lakhe phakathi.
Siyamangala namhlanje iMDCT ethungamela ngubaba uMonzora. Sebesilwa loKhuphe labangane bakhe. Befuna ukubaxotsha ePhalamende into lephati yabo besithi ha uKhuphe zokhanda ngani sezwalana leMDC Alliance. UKhuphe sezwela abantu beMDC Alliance. Athi mashabe zulu sithi mayuyu impi yomdena ingenwa sithina sasivele sisazi ukuthi imfumba yabe iyaphela njani basithathele iofisi headquarters yethu Mokes Richard House basithathele imali yethu basithathele ama-NPs ethu lama-councillors base basithathela konke nje lebizo bayalifuna yikho-ke thina sithi hatshi bantu bangathatha konke kodwa abasoze bathathe iy'nhliziyo zabantu lobuntu babantu yikho ke siyabacela sithi mayuyu mashabe zulu lingasichaphazeli igazi lenu hlalani phansi libone ukuthi lingenza njani hatshi ukusifaka emadakeneni thina sisebenzela abantu abampofu abahluphekayo abavulnerable abangalakudla abangalabazali abahlutshwa yiZANU-PF nsuku zonke ababulawa yizigananda zalezi ezizaziyo yikho ke lingasifaki emanyaleni cedelana nini thina sikhangele sithi sizabona lapho kuzawela khona induku loxawuxawu ngoba abadala bathi impi yomdena ingena singena ngaphi la lahamba kuCongress elenza konke isebenza lezano isebenza lamasosha namhla selisithi sesithene
umakhuphe labanye bakhe bengazakini besithi isebefuna ukuba yingxenye ye-MDC Alliance isebefuna ukuba ngamalunga liza bamukela yini
athi phela yikho sisithi thina impi yomdeni kayingenwa sizakhuluma sokufanele ngezikhathi zwenezo inhlwa ibanjwa ngekhanda njalo asifisi ukutshengisa uzulu kandaba ungani singamahlongandlebe sikhamba sidiliza abantu abazekhela umuzi wakho thina sima ngokuthi impi yomdeni kayingena lo umbuzo ubuzayo siza kuphendula ngesikhathi sokufanele hatsho kwamanje okwamanje sithi impi yomdeni kayingena
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance Kuzaqhutshwa imidlalo yenguqu elokitshini lemganwini lelenketa kobulawayo ngesonto ngenjongo yokukhuthaza abasakhulayo ukuthi bathiyane lokusebenzisa izidakamiswa. Imidlalo le iqoqwe ngumhlali umnumzana Obed Manduna njalo inkezo le ibizwa ngokuthi iManduna Nketa Cup. Imidlalo le iza ngesikhathi uhulumende esithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokubhahile eZimbabwe lokuthi kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka kulabantu abedlula amakhulu amathathu 359 abalaliswe ezibhedlela ngemva kokusebenzisa okudakayo. Umphathintambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi kubotshwe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 575 abangu 192 babo kungabathengisa izidakamiswa kuthi abangu 383 ngabazisebenzisayo. Uthi njalo ekubopheni abantu laba amapolisa athole izidakamiswa ezingena ku 28 million Zimbabwe dollars. Sixoxele Manduna ngemidlalo yangesonto le ayiqoqayo.
Ikhona i-tournament mhlaka 19 December enketa 9. Sizama ukuthi sikhuthaze abantwana ukuthi bechiyane lento ezidakayo. Inketa esigabeni senketa so yikho sibili khona i-tournament iManduna tournament enketa mganwini.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo laba ungathi ludubo olubhahe kakhulu yini khona ngapho enketa lasemganwini?
Engunanzelele lapho esigabeni sethu senketa mganwini ukuthi la bancane sebethatha into ezidakayo lezi kwesi sikhathini esiningi i-peer pressure babeyengana besidayo sizameni lokho be-experimenta. So sizama ukubakhuthaza ingozi ekhona ku-drug abuse lalokho okuthengiswayo okudakayo. So sibone kufanele sibone kuqakathekile ukuthi siyenze i-tournament leyo sikhuthazane ukuthi hhayi lokho akulunganga labo bemelela iminyaka yabo ikwane ku-18 years sebengazinathela okudakayo. So banginanzela ukuthi abaningi abathatha lokho okudakayo abancane babe sesikolo babengakabile lama-decisions abazenzela wona babe sahlala nabazali. So ikwesikuzamayo ukuthi sibakhuthaze ukuthi hayi beke bethiyane la.
Umnumzana Obed Manduna uqoqa imidlalo yenguqu ngenjongo yokukhuthaza abatsha enketa lasemganwini kobulawayo ukuthi bathiyane lezidakamiswa. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Live ithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uza kupha ubufakazi emthethwandaba namuhla kudaba lokuthethwa kwecala eletheswa owayengunkosikazi wakhe uMary Mbayiwa elokuqoqa umtshato loChiwenga engakwazi. Ikroniko ithi kulezulu elinengi eliza kuna ngolaka olwesabisayo okwensuku eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe lize liyephela ngovulo. INews Day ithi ibhanga leCBZ lona elilawulwa ngumnumzana kudakwashe Tagwireyi yilo eliza kwamukela imali yeMelika ezabhadalwa ngabantu abafuna incwadi zokuhambisa ezintsha ama-passports. Isayithi yona ithi ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa iCOVID-19 suku ngosuku kobulawayo kungaba kuphehlwa ngumgaga walomkhuhlane omutsha owe-Omicron. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani kustudio 7, salubonani. Okhulumayo ngoJoshua Moyo. Ngajabula le audio mayengafundwa. Ize iziwe la ngabogawule labochuma abasupport iZanu-PF. Siyacela phela beke beyenze iZimbabwe ifane lamanye amazwe. Bona basuka bethathi lockdown kungathi balozwelo ebantwini kathi balambisa abantu. Bebelokhe bethingathi balozwelo ikorona enkulu eZimbabwe iZanu-PF. MyZanu-PF ingaphuma o ike ifundi ikope kwamanye amazwe ukuthi benza njani even besenzo kwama lockdown ukuthi benza njani. Bona benza ngathi balozwelo kakhulu kathi yizinyoka ezinkulu. Sithabake benyeke dise belunge labo befane labanye abantu.
Wena ngankomo zinyanele silo sidele sikhathi singahlangene yimina izinyanele silo eliphuma ngalena kwelesholosho umcetshwa phela umcetshwa wamampela engithanda ukuboshwa lapha wena Nkunze Manxeba zinyanele silo wena kankomo ebhonga isemelika izwakale kweleka mthwakazi ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bakithi bengazihluphi ngokholwa ukholwa lo ukholwa gawulelo ngesilungu abamthi believe imbuzi yomnyanga ekhala ilandela amakhanka ikhala ilandela amakhanka nje ayazi ukubana azoyidla ngoba inguvuma zonke abamthi ngesilungu yes akazi funa isikole funa ukufundiswa lundoda ngoba lamakhanka walandelayo ngawazi azomudla. Bese ngithi kunendaba engiyizwile ikhulunywa emayelana ngezindlovu zasesholosho ezidayisiweyo yangacaci le mali. Akumangazi bheka lokholwa lo uyamthola esephikisana nakho khona lokho. Eminyakeni edlule nisakhumbula aluba kwabulawa izindlovu kwadingwa amadoda athila ayephiwa nje okungamaphinathi esiyatshefa izindlovu bese sokuthathwa izimpondo. Yaphelelaphi leya ndaba? Bese ngibuya endabeni eke yathintwa ngundoda athile athi yena iSouth Africa kungani ilwa nabantu baseZimbabwe izoyeka kanjani kanti wena ma uzathi uney'ngane zakho bese ubona sezidlelwa zingane zakomakhelwana njalo nje suku ngosuku mazithi ziyabizana ukubana asidleni sokuphekiwe zibona ingane zakomakhelwana sezithutshile asidleni sokuphekiwe ingane zakomakhelwana sezithutshile. Hayi ndoda awuyishiye leyo zinuka amakhwapha uzibuze kubana kati koze kube nini.
Nivuka njani balaleli beStudio 7? Ngivusa uNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Ngivusa laba abalandelayo eMaluku eLupane seMpulu. Ngithi ngivusa umama uNhlanhla wakwaMatshivovo. Ngivuse lo nkomo umdala uRJ oyasebenza esibhedlela eSenpulu. Ngivuse lo mdala usathulani Ndevula. Ngivuse nomalume wami uPaul Ngwenya osamthulisa inyanga. Ngivuse lo mzawa wami uJabulani Ngwenya. Ngivuse bonke abangaziyo emalunku emazideni le kompofu la kodube khona le ithi livuka njani sekulima yini zululiyana yini ngaphe kutshana hayi kungcono uyakhiza sibili abalima bayalima ngithi iChristmas idlala ngathi lonyaka ngithi ngiyabonga imihlanhla amahlango omatshivovu oncube laphana ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu abelani izikhathi zonke alevikele kucorona ngiyabonga
sibingelele balaleli bakastudio 7 ngibingelele bonke labasakazi bakastudio 7 mina ngiyamangala lapha bathi bakithi eZimbabwe ukuthi kanti njengoba kuhlala kukhulunywa kutana kwakulwela umhlaba eZimbabwe kuxotshwa amakhiwa kuthi akulwela umhlaba kanti lo mhlaba angiwubona ulwelwa ngoba kathesi uma ufuna nje wena ukuthi nana ngifuna ukuthi lami ke ngiyakhe ukuyidumbanyana kwami laphayana uzavizela inkalakatha zemali ukuthi vele awukwanisi nje imisebenzi yami khona kayikho kathi umhlaba lubonziwe ukuthi awulwelwa ukuthi ube ngwabobani uphiwa bani lowo mhlaba njani imuli yeZimbabwe iyathengiselwa inkalakatha yemali uma wena ungathi kahle umhlaba lokuphela ungathi uyawuthenga uyawukhipha loba inkomo ezikwana 20 ukuze uyethenga umhlaba manje akutshele kodwa ukuthi vele lapha kuyancindezelwana bakhona kumele bethole bakhona kumele bengatholi sibili behlale bencindezelwe ngoba besazi ukuthi akulamsebenzi awulamali ozayithole uyadala kuphela uhlupheke eZimbabwe lapha kuthiwa yilizwe lakho uthi ukuthi yilizwe labanye abantu hhayi uzulu wonke kanti unganjani abantu nxa bevota beke bezama ukuvotela enye iphathi sibone ukuthi yona izasiphatha njani ngoba lapha hhayi singaphasi kwencindezelo olungazakaliyo uzizwa abaphathi bakhona abelekele iphawula hayi izami iyazama izami incindezela hayi bakithi hayi asike sikake libheke ngelinye ilihlo ukuthi kwenzakalani lapha eZimbabwe asizondi iphathi kodwa sizondi izenzo ezenzakalayo akula mhlaba okungathwana wawulwelwa ngabantu kodwa uyowuthengiselwa ngemali ungekho uyigwanisa
ngathaba nxa-odiyami mabakha beke bizwe labantu be-city council sikhathele shame sikhathele ukuphilana idoda siyabhadala imali zakhona esizibhadala azikwane bazibhadale emalini ayikwane ungasisakwazi bafuna senzela ayikwane imali esiyibhadala ayikwane bazibhadale emalini ayikwane uzobathi uthala ibhadala oyalo mlando nosolomoya doti kula bethu bezinhlanga bezolithi idoti ingcekeza
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi ukoma komkhathi okudale indlala kuyaqhubeka kweleSomalia lanxa nje izulu like lana kwezinye indawo. Umsakazi omunye uthi iyaphambili imizamo yokulumathisa amagesi lokulungisa wonke umonakalo odalwe yisiphepho ebesilamandla amangalisayo ezabelweni zeMelika eziyisithupha. Singene kudaba lweMelika. Isigodlo saleli lizwe iWashington DC izolo sibophise amaqembu amabili awabamhlophe abazonda eminye imihlobo phezu kodlame olwadalwa ngamalunga alawa maqembu kanye labasekeli bakamnumzana Donald Trump ePhalamende mhlaka 6 ngoZibandlela. Amaqembu la abalisa ele Proud Boys kanye lele Oath Keepers. Wona azakala ngokubandlulula lokuzonda abantu abamnyama leminye imihlobo. Igqwetha elikhulu lesigodlo lesi u-Attorney General utshele intathelizindaba izolo ukuthi bafuna abasolwa bahlawuliswe imali lanxa engatshongo ukuthi enganani. Amanye amalunga amaqembu la avele aphakathi kokuthonisiswa ngamacala okuhlasela iparlamente emizameni yokuvimba ukungena kukamnumzana Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba owayengumongameli umnumzana Donald Trump. Iparlamente yona iphezu kophenyo oluphathelanela loludlakela njalo iphakathi kokuhlaziya ubufakazi ebuphiwe ngowayengumcebisi kaTrump umnumzana Mark Meadows. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Akumangalisi ukubona bebabophisa laba ikakhulu amaqembu lamabili awontamoni kukhuni laba balobandlululo iProud Boys lalaba abanye ngokuba yibo bafuca kakhulu besebenza lo mongameli uTrump ukuthi baze bayehlasela mhla ka 6 kuzibandlela ngo 2021. Sikubonile kusenzeka lokho babonakala baphume emapikitsheni ngakho ukubabophisa lokhu kuyikuthi bajeziseke bona uqobo lwabo kodwa ke angiboni ukuthi kuzabalimaza kanjalo ngoba imali izavela kulabo abanye babasekelayo kube lula ukuthi bayikhiphe babhadale lezo nhlawulo ezifanele zibe khona ngokuba zifanele vele zibe khona ukuze kungaphindakali khona lokhu okwabonakala kusenzakala ukuzama ukuvimbela intando yombuso wabo anti-democracy.
Iparlamente layo iphakathi kokuphenya ukuhlaselwa kwayo ngabasekeli bakaTrump laba. Ubona izala nkomoni kulolu phenyo.
Uphenyo lolungeke lulethe inguquko ebanzi kakhulu ngokuba iMelika ihlukene phakathi ngokombono. Kulalabo abakholelwa bengakosokudla sezepolitiki lalabo abakholelwa bengakosekunxele kwezepolitiki. Inkolo zabo zisasondelelani njengalokho ezaziyikho khona. IMelika yayilabantu abanengi esenta lokho kuthiwa yi-ideological center. Yayilabantu abaningi abangama-independent. Kodwa ngokuya kwesikhathi sokusiya abantu bezigebhela, beziweldela endaweni abakuzo bengafuni ukusondelela nalabanye. Uphenyo lolu luyakwenza ukuthi bahlukane ngokombono ikakhulu. Angeke lubasondeze ndawonye vele noma sekutheni. Kuzadingeka okubanzi kakhulu ukuba iMelika ikwazi ukusebenza ndawonye babambisane, bangadonselani ngendlela abadonselana ngayo. Kanti ke futhi uphenyo lolu luqakathekile lufanele lube khona ngokuba nxa lungazange lwenziwa lolu phenyo. Usengabona ukuhlaselwa kweparlamente kanengi kusehla kusiya kuma-states kuze kuyefika khona le kuma-county.
Amaqembu alobandlululo la isiwabonile kuminyaka esanda kwedlula ayakhula ayandlondlobala njalo aba lesibindi sokuvela nje emphakathini. Kukhona yini okungenziwa okungawaqeda?
Lokhu kubonisa ukuthi iMelika kayimanga kahle kwezepolitiki ngokuba ungakhangela amazwe amaningi entshonalanga. Laba bantu abalobandlululo bayacatsha benza imisebenzi yabo ebusuku. EMelika baningi kakhulu, amaqembu akhona saba maningi kakhulu ahlomileyo okunye okumangalisa uyacabanga ukuthi ngumbutho welizwe kanti ngabantu abazimele. Ungahlanganisa ke inkolelo lezi zabantu abalobandlululo besokusiba lula njalo ukuthola izikhali njengalokho sikubona kusenzakala eMelika. Uhlanganise ukuhlukana kwemibono kweMelika, uhlanganise kwethusela, kuba lengozi enkulu ukuthi kuzahlala kusifa abantu ngokuba njalo kakupheleli kukhona lokho kuphela ukuthi bakholele ezintweni lezi ezingaqondanga kodwa babuya babe lezikhali zokubulala abantu. Ngakho-ke iMelika kuyafanele ukuthi iqinise imithetho ivimbe labantu abanjengalaba ngokuba akuhambisani lamalungelo abantu. Akulamuntu ofana abe lelungelo lokubulala abantu, lokubandlulula abantu, kuthiwe lilungelo lakho nxa engafuni abanye ngabafuni. Ayisiyo indlela eqondileyo yokuphila leyo.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usengeze iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. IBhilitane yesula imigoqo elukhuni ebeyifakele iZimbabwe lamanye amazwe aseAfrika alitshumi phezu komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Ibandla leMDC Alliance lithi impi yekubandla leMDC phakathi kukamnumzana Douglas Monzora lomsekeli wakhe unkosazana Dokozani Khuphe ngeyomdeni engangenwayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.